Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwabe yibo abaqhuba imicimbi lapho kunathwa khona utshwala, kuthathwe idakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula Youth Center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebenza igilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Ngomngane wami nabazali bakhe abasedaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uyahost ama-parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo, akula muntu oyabe emtshela okokwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga kanjani aphiwe imali. Kare sivele i-technology si-advanced and abazali kungcono nxa kuyukuthi imali ye-school fees efunakalayo. Konke khonokho amagrosari abefunakala, abazali bahle bafake lese ku-akhawunti yesikolo, nxa kuligrosari bethumeze kunjalo kule grosari, right? Imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakathi kulo mntwana owagcina exoshwa esikolo ethunyezele imali, wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet umntwana lwana edawunloada njengomntwana ovele lezi mali esakhiphile eziningi edawunloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo sesikolo etshona evukelisa abanye futhi ifoni yami kazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kweleBhilithani.
Yebo, bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhathana kodwa bangathumela imali ngisebenzisa indlela efaneleyo. Kube nomdala othona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi bulima yini, kodwa lokhu akusho ukuthi la mali ngingasela uyimali yokuzihlela phela.
UMnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kweleSouth Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa-ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo, ukuze nalaba ababathunyezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantu babo noma abafowabo badlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholijini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Khonokhuyana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathesi akusela ama-extended families umuntu lomuntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-anti nabomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngimzali ngingekho ekhaya ngidinga imali khona lephesheya, o-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheke ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba basala bodwa kabanayo i-maturity yokuthi imali zonezo imali yona leyo enkulu abathengela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kulenye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.